isendaba ku VOA Ndebele.
Amukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni siku 18 kuzibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje uhulumende ubikwa isithi odokotela abayi 1866 sebesayinile amaphepha okuthi bafuna ukubu buyela emsebenzini njalo bamukele abakuphiwa inhlanganiso ye High Life Foundation Fellowship njalo ntande ukuqondisa laphana lamhlanje ngomhla ka 27 kuzibandlela. Siqhubeke njalo ngezisa khokhela indaba ukulungisiswa kwezindlu zabantu abalahlekelwa impahla ewange kulandela izulu lesikhukhula kumaviki amabili edluleyo. Sokuqalisile njalo bakhangelelwe ukuqhubeka behlala lapho abagcinwe khona okwamaviki ambalwa alandelayo andubana babuyiselwe emzini yabo.
Bazahlala for isikhathi esikwana a month since i-incident leyo eyayenzakalayo. Kuzaklinwa ama-drainages lawana ablokekileyo lawana azaklinwa tarali and then ibona sebenjani sebebuyela ezindlini leziyana.
Ukukhangelelwe ukuba lomkhosi omkhulu e-rally entabazinduna ekupheleni kwenyanga ezayo lapho okuzabuthana amabandla ezombusazwe inhlanganiso ezizimeleyo labantu baleso sigaba abahola induna eyakhutshwa esikhundleni ngohulumende umnumzana Nhlahla yamangwentiweni.
Abantu bona abayibo abakhokhelwa yinduna uNdiweni yibo abaqale ukuqoqa lomhlangano basebesibikela thina bathi hayi bantu bakithi thina njengabantu bentabazinduna besifuna ukwenza umhlangano lenduna yethu siyithengisele ukuthi hayi thina yiyo induna yodwa esiyaziyo kasila enye izinto esiyifunayo.
Umdlali weMelika oludumo weNational Basketball Association obedlalela iqembu lamaLakers uKobe Bryant kaSekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende uthi odokotela abayinkulungwane elamakhulu ayisishiyagalombili lamathuma ayisithupha lasithupha i-1866 sebesayinile amaphepha okuthi bafuna ukubuyela emsebenzini njalo bamukele abakuphiwa inhlanganiso ye-Higher Life Foundation Fellowship. Inhlanganiso le ithi izaholisa odokotela oyedwa amadola azinkulungwane ezinhlanu njalo ngenyanga njalo bagade imota zokuya emsebenzini ngaphandle kwembadalo. Ithi izabhadala njalo incingo zabomakhalekhukhwini. I-Higher Life Foundation ethola imali kusomabhizinisi oyisikhulu umnumzana Strive Masiwa yathi izancedisa izibhedlela ngokuthenga impahla zokusebenzisa kanye lokuqeqetsha odokotela. Abanye odokotela bebelokhu bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi bafuna ukwengezelelwa iholo. Ukulungisiswa kwezindlu zabantu uxolo. Ukulungisiswa kwezindlu zabantu abalahlekelwa zimpahla ewange kulandela izulu lesikhukhula kumaviki amabili adluleyo sokuqalisile njalo bakhangelelwe ukuqhubeka behlala lapho abafakwe khona abagcinwe khona okwamaviki amabili alandelayo andubana babuyiselwe emzini yabo. Imuli ezathinteka kakhulu kulesi sehlakalo zigcinwe endlini yeguest house yenkampani yeWange Colliery kanye leCinderella. Iningi lazo livela eLwendulu eMpumalanga kanye leRailways. UCouncillor Fanny Chirwa kaWard 9 eLwendulu usichazisela okuningi ngalolu daba.
Impilo yabo iyaqhubeka iyaphambili. Siyabona ama-donations ayabuya through various organizations kodwa lokhu behlezi khona ngale e-guest house and ama-donations abuyayo is in the form of ukudla nezigqoko, i-clothing. bazahlala fo isikhathi esikwana emonth since i-incident le eyayenzakalayo and then bese bebuyela ezindlini zabo. They've been promised ukuthi kuzaklinwa ama-drainages lawana ablokekileyo lawana azaklinwa karali and then bona sebenjani sebebuyela ezindlini leziyana.
Ekuhlanzeni ke ama-drainage lawo sokutholakele yini okokusebenzisa le mali yakhona?
Njengoba likwazi ukuthi leyo indawo yekhampani, so izinto lezi zonke ziyabe zisenziwa yikhampani iwanti kholiyare balezisebenzi zabo eziyangisuka uklina indawo naleyi nge-department yabo, so yiwo are befuqa ukuthi bekline khonapho.
Njengoba ummeli wedale lephalamende wakhonapho engwebandla le-MDC, kukhona yini abakwenzayo amabandla ezombusazwe kumbe uhulumende?
Sike saba laye ummeli wethu egestawu sika laye ebona ukuthi umumo wakhona umenjani and wakhuluma lawo abanye kade bekhona khonapho ngesikhathi sona leso. Wakhuluma lawo esithi kule something elungisiweyo, something ebuyayo okwakathesi angeke ngayikhuluma because yinto engakafiki on the ground, but ukhulumile upromisile ukuthi something is on the way ukwenzela ukuthi abantu bathole ukuncedakala.
Ngokokuqala ukwenzakala lokhu yini kumbe vele lapha abahlezi khona isiyo ndawo elungele ukuhlala?
Into eke yayenzakala the last time sibona ama-floods anje bekungu-2017. Since that time akuzange kube lama-floods aphinde this year, so kube lokuyigepho kuya about 2 years phakathi because izulu belingani kakhulu. Asomlandu wendawo lapha ezakhe khona, but kungumlandu wokuthi ama-drainages lawana okunye kuqalisa ngathi thina abantu nxa silahla izinto izibi leziyana lapho esilahlela khona ngesikhathi sezulu, izulu liyabuya lithatha izibi leziyana zingene phakathi kwe-drain. So over a period of time i-drain yani iqasa ukublokeka iblokeka and then nxa izulu lingana kakhulu manje sokuthi ba lama-problems anje.
Lo ngu-Councillor Fanny Chirwa ka-Ward 9 elwendulo eWange sixoxela ye ekhona le eWange. Ukukhangelelwe ukuba lomkhosi omkhulu we-rally entaba zinduna ekupheleni kwenyanga ezayo lapho kuzabuthana amabandla ezombusazwe, inhlanganiso ezezimeleyo labantu baleso sigaba abaholwa induna eyakhutshwa esikhundleni ngohulumende umnumzana Nhlanhla Yamangwe Ndiweni. Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende enqume ukuthi umnumzana Ndiweni kayisuye okufanele abe sesihlalweni sobuduna ngoba engakhethwanga ngemfanelo njengoba engasozibulo kumndeni wakhe. Wabikwa elizibulo kuNdiweni ngumnumzana Joram, yena owakhweza lolu daba emthethwandaba ephikisa ukukhethwa komfowabo. Kodwa unina uMasuku ubika wathi umuyi uChief Khayisa Ndiweni nguye owachiya eqonqosele ukuthi uNhlanhla athathe isikhundla sakhe ngenxa yesimilo sakhe. Umgcini sihlalo we-MDC eMathebeleleni North umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBhinga eNorth edalele ephalamende uthi ibandla lakhe yilo elikhokhela ukuqoqwa kwalomkhosi lixhaswa yizigaba zalo eMathebeleleni South, Midlands lakoBulawayo.
Irali yokuthengisa uzulu wonke ukuthi thina silibandla elilandela isekelo sombuso welizwe iconstitution. Sisobala ukuthi khona uma sikhuluma ngendaba yezinduna kumbe institution yama traditional leaders amathulumende i-institution ezimele yodwa induna ke uNdiweni okwenzakeleyo ukuthi khona uphume esobala ukuthi uhulumende konke akwenzayo lokho yikuzama ukuthi izinduna zonke zifane lezinduna leziyana ezihlabela ingoma zezano kuphela. UNdiweni ngenxa yokuthi ukhuluma ingqondo yakhe, ukhuluma umbono wakhe, ukhuluma umbono ovela ebantwini bakhe sokungani sephambanisile kuleli lizwe ngenxa yalokho sekufuza ukuthi exotshwe ukuba yinduna. Bafuna ukutshengisa ukuthi hhayi induna uNdiweni yiyo induna yabantu bentaba zinduna, njalo kasifuni ukuthi abantu bentaba zinduna befakelwe induna yiZANU PF ngoba bona bayazikhethela bodwa umthetho okliye ukuthi khona
induna ivela kubani, kayiveli eShekshete House, induna ivela ebantwini bayo. So ke irali le ngeyokuzama ukuthi sitsho sikubike sobala ukuthi khona njengebandla siya associate nombono wabantu bonke bemathebelele nje ukuthi hayi izinduna zethu kazifuni, asifuni ukuthi zikhethelwe eHarare.
Kungani linqume ukuthi lenze umhlangano werali omkhulu kangako?
So lokho kuvelele ebantwini bentaba zinduna, abantu bona abayibo abakhokhelwa yinduna uNdiweni, yibo abaqale ukuqoqa lomhlangano. Basebesibikela thina bathi hayi bantu bakithi, thina njengabantu bentaba zinduna besifuna ukwenza umhlangano lenduna yethu, sitshengisele ukuthi hayi thina yiyo induna yodwa esiyaziyo, kasila enye induna esiyifunayo. Kodwa lani ngiyakholwa kabalandanga thina sodwa, balande izinama civil society organizations bayabatshela ukuthi hayi bafuna ukwenza khona lokho, njalo bafuna usekeli. Sasesibuzana ke thina njengemathebelele nje sonke kanye nemidlane ukuthi kodwa thina sithini, sithi yini izinduna zethu kazibekwe yiShekshek House? Savumelana njengama-provinces omane ukuthi khona hayi izinduna zibekwa ngabantu bayo. So ke umhlangano lo yikubuya ndawonye kwama-provinces amane agombolozele intaba zinduna ukuthi bezotshengisa ukuthi hayi sisekelana nabantu bentaba zinduna ukuthi khona induna uNdiweni yiyo induna yabo, hathi leyo efunwa yiZanu-PF.
Njengabezombusazwe alisoze liphazamise yini sokukhanya ingani sokungenela izombusazwe?
Akula muntu othiwa lo ngozombusazwe lo kaso wezombusazwe kuleli lizwe. Asingeke sesaba ukuthi khona sizaphazamisa, siyekele uhulumende lokho eqamula imithetho yelizwe esenza santando. Ayisiyo ndlela esifisa ukuthi sibuswe ngayo njengabantu beZimbabwe. Mina ngizahamba mbele MDC Alliance, but bakhona abanye abazahamba nje bemele ubuntu basemathebeleleni ukuthi hayi sima labantu bentaba zinduna, kungenani ukuthi bakuliphi ibandla lombangazwe. Abezana uPF nabo bakhona abanye abazoyina besikhuluma labo nje, labo abangathakazelela okwenziwa libandla labo eHarare ukuthi bexotshe induna yangapha emathebeleleni. So ke ayisikho kwezombangazwe lokhu, lokhu yikumelana lesisekelo sombuso ukuthi kanti vele yona i-good governance esiyifunayo yini. Uhulumende kabe wazi umsebenzi wakhe okuzama ukulungisisa ubukhononi kulokuthi ebengenela endabeni zokuthi oba induna ngaphi ngubani, yena kibo omkhethela induna ngubani.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcinisihlalo we-MDC emathebeleleni North, njalo emela iphinga note edalele parliamente. Kusenjalo umnumzana Nhlanhla Amangwe Ndiweni wazise ebulenjini enkundleni yeTwitter ukuthi uselubhekise eNgilandi lapho azahlinzwa khona ilihlo ngendlela yokumelapha ngoba sokwehlule eZimbabwe. Uthi uncediswe ngabantu besigabeni sakhe intaba zinduna kanye labanye kuhulumende ngendleko zohambo lwakhe. Ngesikhangele eziqhamukayo namhlanje eziphuma kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Ikolishi le-National University of Science and Technology, NUST, lithi seliqalisile ukudinga ozathatha isikhundla sikamnumzana Gacha Mazithulela osanda ukukhethwa ukuba umsekeli kamqondisi wenhlelo ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Mazithulela wayengumkhokheli waleli kolishi u-vice chancellor, waqhatshwa ndawonye lomnumzana Asha Walter Tafumanei owayephatha amandla asebutho ukuthi asebenze ehofisini kamongameli. Abaculi labalingisi bakobulawayo babikwa yibo abakhokhele kumkhosi weZimbabwe Music Awards izima eHarare ngomgqibelo, kusukela kwabaqoqela umcimbi kusiya kwabathokozise abantu ngemculo yabo. Abanye babo nguReason Rizla Sibanda, Simon Mambazo, Ngoma Ingoma noVuyo Sigel, Asaf, MC Godfrey Koti le-PPC Zimbabwe. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Unjani Studio 7? Ayi mina igama lami angeke ngizijuti ngubani, kodwa inkulumo yami mfubhesa kakhulu kulo umfowethu abamuthi nguJoseph Chuma. Inkulumo yakhe ongekho nge-comment yakhe ayenze nge-news kamhla ka-26 January. Uyabona mfowethu ukhuluma kahle ukuthi abantu belokhu zenini ukuthi ama teacher emandebeleni o ama teacher esadini amandebela web aphumile ezikoleni likithi wena singathini wena ngugovernment wakhona nguwe uhulumeni wakhona ngomele amandebela khona kuyangawulungisa ngoba ama teacher amaningi owabantwana abaningi benganze bezikoleni abafundi bahleye emabhentshini. Number 2, sifundiswa ngabantu abakhuluma olimi esingaluzwayo. I was a student in one of the schools khonapho eMpophoma ngasiyenzela secondary yami phandle ine boarding school. Sifundiswa ngabantu abakhuluma olimi esingaluzwayo. So bona nxa ucabanga ukuthi benze njalo bazivulali bona babulala thina kwenzeka ukuthi form 4 kungela teacher wesifundeni ofundisayo lokhu zenu ezikolweni zeMandebeleni ngokuthi sizwe into ezifundiswa ezikolweni abafeyili ngokuthi luckily thina sakhula labantu abangamashona esesisuku zokunye 1 2 3 abanye vele emakhaya abakuzwa lokuthi lina elikuhulumende yini-ke limbambathi indaba elitshayinja lifihle umpini.
Obingelelayo nguThabani Mhlaba, ngizalwa esigabeni sasematopo emablawuni. Isicelo sami ngesokuthi bengicela ukuthi iStudio 7 ngabe iyathwala le mlayezo le esiyithumelayo iye straight kuhulumende weZimbabwe, mhlawumbe lathi singazwakala esikhala ngakho. Besicela ukuthi ngabe kuyavuma i-government yakithi ingenele, noma ingangenela kulo nyaka kuphela silandaba, kodwa ingenele isikhiphe enkangala le esibhekane nayo manje. Lo nyaka indlala izasibulala, izabulala abantu indlala kuleli lizwe leZimbabwe leli. Inele noma mhlambe makukhona inhlanganiso ezinye ezizimele eceleni zingasingenela lazo zisize, ngoba lo nyaka sizawulala indlala. Izula likho, izifuyo ziyalamba, kulamba abantu, kulamba izifuyo. Bengathi bona ngoba besutha le phezulu obaba umnangako bese bekhohlwa ngathi phansi ngayo ekubeni yithi esize esibenza ukuthi behlale kona phana besuthe kanjalo livoti lethu. So besicela ukuthi izikhalazo zethu lathi-ke zizwakale.
Indlala ikhona sibili kunzima kwelakithi lapha eZimbabwe. Mina igama lami ngumnyumene okanjangase sikwanda ematshetsheni lapha engizalwa khona. Ngikhuluma kunjenje namhlanje bengisegwanda. Akubonwa mpuphu egwanda lapha ethawuni. Impuphu isilayinelwa, abantu sebephiwa amakhadi belenela impuphu. So akunzima kwelakithi eZimbabwe lapha. Siyabezwa bayakhuluma bona laba abe-ZANU-PF bathi hhayi izinto ziyalunga, akulanto elungayo lapha, izwe linzima leli. Lathi sinjenje sesifuna ukubaleka sishiye abantwabethu emakhaya sihambe siye khona lesedinga umsebenzi kwamanye amazwe angaphetsheya.
Mina ngiphuma enkayi ngiphekisanisangweni. Balaleli, khona into enye elingakaze linake okungangokuthi abantu bakithi ezilomo besafisa ukubuswa ngabantu bempumalanga, ayikho into abazoyenzelwa. Ku-40 years yonke yini abayenzelwayo? Imigwaqo ifile, izikolo sezifile, awusenamanzi, yonke into iyafadalala, akunanto esiyenzelwayo ngaphandle kokuthi sizimisele ukuthi izwe linqanyulwe. Ngiyabonga.
Yilo uMivulindi. Mina ngibuhlungu ngento eyenzakalayo like eZimbabwe. Inhliziyo yami buhlungu kakhulu. Ngabe nje uNkulunkulu uyabhidliza nje, athatha ongokwakhe nje emhlabeni, ngoba even the Bible liyatsho ukuthi politics ayingeni, akumelanga ingene e-church. But ungabheka manje sehamba like bona i-president sehamba zayingena e-church, siyakhuluma into ze-politics. I-politics ayifunakali e-church, nawo lawo mabandla ekhantini afunakali. Bengaprethendi ungathi bayi-church kodwa kuyi-politics. Asiyifuni le nto leyo ngaphandle kwamazwe ngenxa yabo. Siyabulawa ngapha e-South Africa, sibulawa ekhaya, siwasandla ukuthi siyephi. Kabalungise bona ilizwe, njalo i-government ayilalele umthetho welizwe. Naye kufanele ukuthi umthetho lo umlawule, akwazi ukuwulalela.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp ngonombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Ngithanda ukwazisa bonke njalo abasithumele imbiko yabo ukuthi sizayibala yonke khona pha emsakazweni. Ayeneli ngasikhathi sinye, ngakho lithiye indlebe kunhlelo ezilandelayo kuyona le iviki. Eminye siyazama ukuthi sinciphise kancinyane ukwenzela ukuthi yenele yonke, ngoba abanye bathumela emide kakhulu. Likhumbule njalo ukuthi siya live streama kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele. Njalo sithanda ukwamukela bonke abasixhasayo ukuhlelo abasilandelayo lapha kuFacebook, njalo basivingelela, abanye basivukisa. Silo Pamela Khumalo, silo Ntando Siziba, silo S. Lindsay Hammond, silo Musa Mazibuko, silo Aaron Dube, silo Noel Hlengani Ndlovu, uNesisa Dube, njalo silo Sonke Khumalo. Siyabonga ke ukuthi liyasixhasa lapha kuhlelo lethu, liqhubekeke lisilandela. Nxa kukhona elifuna sikubale lapha emsakazweni, uyathumela umbiko wakho siza kubala. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zempilakahle kwele Melika zithi igcikwane le-coronavirus elivela kwele China selihlasele abantu abahlanu eMelika, njalo kukhangelelwe ukuthi inani lingabe liphezulu elibahlaseleyo. Babikwa belulama ezibhedlela njalo behlukaniswe labanye ukwenzela ukuthi igcikwane leli lingasabalali ku-isolation. Umongameli Donald Trump uthi amagqwetha akhe atshengise sobala ukuthi uyize umkhankaso webandla lama-Democrats ukuthi akhutshe embusweni ngohlelo lwe-impeachment, ngoba sokucacile ukuthi kadalanga icala. Umdlali weMelika olodumo oweqembu lama-Lakers njalo iku-National Basketball Association uKobe Bryant kasekho. Ubhubhele indodakazi yakhe leminyaka eli-13 uGianna Bryant izolo ntambama edolobheni leCalifornia ngemva kokuwa kwendizamtshina ye-helicopter obekuyo. UBryant obeleminyaka engama-41 uchiya unkosikazi wakhe uVanessa kanye lamadodakazi amathathu okugcina ongakafikisi umnyaka owodwa wokuzalwa. UMurphy wayejayele ukusebenzisa i-helicopter esuka emzini wakhe esiya emidlalweni eLos Angeles ngoba emgwaqweni kule mota eziningi. Kubikwa umomo womkhathi ubungamanga kuhle ngoba kulenkungu entabeni zeCalabasas, njalo i-helicopter le ibonakale ilumatha umlilo lapho isiwa, okwenqabele ukuthi kuhlengwe abantu. Kodwa amapholisa athi asadingisisa ngembangela yalingozi, njalo uSheriff Alex Villanueva usole okwenziwe ngumsakazo kamabonakude we-TMZ ngokuqala ukusakaza lolu daba izihlobo zabatshonileyo zingakaziswa ngokwenzakeleyo. Umongameli Donald Trump, unkosikazi wakhe uMelania, wayengumongameli uMnumzana Barack Obama kanye labalingisi abalodumo ama-celebrities bethule amazwi enduduzo ngalesi isehlakalo. Abanye babo nguLudacris, Missy Elliott, P. Diddy, Shaq O'Neal, Tom Brady loTiger Woods. UBryant owePhiladelphia wakhulela e-Italy lapho uyise owayedlala khona umdlalo we-basketball, yena wahle wadlalela iqembu le-Charlotte Hornets ngo-1996 engakangeni kwelama-Lakers kumbe ekolitshini njengabanye. Wafeza okuningi emdlalweni we-basketball, njalo ulenhlanganiso encedisa ukuqeqesha abantwana kulo mdlalo. Wake wetheswa icala lokudlwengula owesifazana ngomnyaka ka-2003, kodwa umthethwandaba wamfumana emsulwa. Wavuma kodwa ukuthi wayelobudlelwano lowesifazana lowo ngaphandle komtshado wakhe, i-adultery ngesiNgisi. Wabhadala phandle komthethwandaba esemangalelwe ku-civil suit. Emkhosini wokunika abalingisi imendulo ama-Grammy Awards, obusaqhubeka ngesikhathi sisiya emoyeni khonapha eMelika. Umculi uAlicia Keys, Boys to Men, kanye leRun DMC ebicula ingoma ethi Walk This Way ilo Steven Tyler weAerosmith bethule induduzo. Abaningi kuRed Carpet benze okufanayo. Omunye njalo ohlonitshiweyo kulumkhosi ngumuye owayengumhlabeleli weRap Music uNipsey Hussle obhubhe ngomnyaka odluleyo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Okwamanje ke sizwe umculo othi inkomo zamalobolo uvela Gumsiz K.
Shining, I had no shame. She's on my pro peak on WhatsApp. Train on the matter, girls, watch up. It's feel like I am quality. Cool love, yes, quality. Hanging born and your bobo tail. She's all I need when you double tail. Thinking you're just paying. You are my pooning cold. Yeah, get stylish, diamond, yeah. Getting it, keeping cold. Just a rapper with a dream. I love who moves and life is fun. I push it hard, I go with swim. Is in flow, no glam, my life. Please be patient, give me time. I'm gonna get down. Working hard, day and night. Only my land and that. Then I can go to cold. Getting in tense of mind. One hand on my heart, one hand on the Bible. Getting in tense of mind.
Amazwi okululeka ngempela athi khuphe inkomo zamalobolo athi kwenza umasihlalisane do the right thing themba bayizwa ontanga ukuziphetha ke sizwe ebezikhokhela. Uhulumende uthi odokotela abayi 1866 sebesayinde amaphepha okuthi bafuna ukubuyela emsebenzini njalo bamukele abakuphiwa inhlanganiso ye-Higher Law Foundation Fellowship eka-Strive Masiwa. Umdlali weMelika olodumo owe-National Basketball Association obedlalela iqembu lama-Lakers uCrow Bryant ngasekho njalo ubhubhe le ndodakazi yakhe. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga. Ngikhonapha Washington DC njalo ngingakhambi ngithemba ukubonga labo abasixhase ekugcineni indzamuva inkosi uCharity Moyo lo Lawrence Moyo siyabonga.